sokuyisikhathiseni balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Kulani kustudio 7 lani lonke balaleli, mina igama lami ngusamkeliso, khuluma ngisejombe. Uhlupho engilalo ngabantwana laba abantwana besikolo okuthiwa kumele bafunde ngamafoni langama radio langama TV. Mina engikhulumayo ngikhulumela ebantwaneni bethu thina esisemaruzeva. Ama TV lamafono nalawa ama WhatsApp lama radio thina kasi abantwana bethu kabala asilakho. So okungangihlupa kakhulu ukuthi lanxa i radio ngaba khona abantwana laba belalele ku radio kukhulunywa bekhangele ku TV kukhulunywa baza bebhala ngapi? Njalo abantwana abafunda kanjalo bazamakelwa ngubani? So okuyinto okungani kuyangikhathaza. Ngizaba kwazi njani ukuthi bazwisise sile kumbe abazwisisanga bephungula le nto ekhulunywayo kuphela. Yebo ye asikubalekeli ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 le lockdown le khona lokho siyakwemukela kwenqabela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ukuze izigozi zingavulwa. Asikubalekeli lokho kodwa uhlupho ke esesibona abantwana laba sokuzababela nzima abantwana ngoba asithi umntwana ukuform 1 kufanele kuform 2 engabhalanga umnyako ozayo uzahamba kanjani kuform 1 ugrade 6 uzahamba kanjani kugrade 7 bengabhalanga bazakhanyiswa ikukhona kufunda abazayo bekwenza ngamafoni yini kumbe kuzaba leminye imizamo ezakwenzakala. Okuyinto lokhu mina kuyangikhathaza ngoba asikuzwisisika kahle. So sicela isichasisele kukhona lokhu ukuthi sizwisise ukuthi abantwana laba kuhamba kanjani. Siyabonga.
Basakazi bakastudio 7 ngiyalibingelela ngegama likaJesu Kristu. Ngilapha mina ekhezi esigabeni sikakhokhokhokho uMagwadi. Igama nginguRuben Dlamini. Into ngiyikhulumayo lapha ebuhlungu ncinyane ngenxa yokubana emakhaya bekukhona thina ku-ward 12 asila even imali. Kodwa-ke bakhona abantu abasincedayo ukusiphathela amajukela ngamacimbi imana phela esayiphiwa nguNkulunkulu. Kodwa-ke ukuthi asibedonsa izinyawo ngoba sibekhona abahamba ngemva kwabo bebalandela ngitsho laba abasuthayo phela. Kodwa abalambayo nembali bebencedakala. Yebo phela into engiyikhangela bebengathengisi beminyeni abantu laba bebekhipha sibile ispace ngesane esifunekayo ngohulumende kwinto enhle beyenza. Kodwa-ke sibekhona sebehamba ngemva kwabo bebefuna ukubana hlizithende ngoba bona bayasutha. Hhayi siyabakhulekela ubana uNkulunkulu kabe labo ngoba bona bayasutha thilathi singasuthiyo esilambayo sizaphila ngomusa kaNkulunkulu. Bonabo abasinceda abathenga amacimbi etshintshisa besinika ijukela besinika umpuphu besinika omahlamvu osawuthi konke okufuneka ekhitshini. Hhayi bakithi ngani uhulumende uyasizwela besincedisa abantubonabo ukuze singaze ezigcine sesibulwe yindlala ngephezu kwe-corona le. Ngiyabonga amafitshane.
Salibonani kustudio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo indaba yokuxotshwa kwa-Energy Mutoli. Lo muntu vele kudala vele le nto yinto adofana ukuthi ngabe ayenza kudala ngoba lo muntu ubevele ehlambalaza isizwe, ehlambalaza nabakhokheli bakhe izinto kade zikhuluma. Ngoba kwese sikhathi uyakuzibuza ukuthi ngumuntu yakhe ecabange before ekhuluma kumbe ngumuntu obekhuluma nje angazi. Kodwa hhayi, isinqumo abasithetheyo isinqumo esihle kakhulu kumkhipha. Kodwa layo izanu PF kumfanele ihambe njengamanje kulamantombazana awalahlekayo MDC aphinda tholakala akula ngisho owabo okhulumayo ngokuthi kuhambe njani bazithulele nje okutshengisa ukuthi balesandla kuleyo nto ngoba kukho okusolayo kusola ngamanye ama-organization angekho kubo kodwa bona bathuli nje including yena uMnangagwa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.